lapha okwaphuma kona isinqumo sokuthi ha ngenxa yo yezCT lokayiqhubeka ukuthi itengisele ukuma political party ethize njengezimtha thina vele thina ifilosofi yethu iprinciple yethu ukuthi siba non-partisan and apolitical. So ke kwangani sokuxabana ke iconstitution yethu le constitution yezCT nxa yayivumela ukuthi zeCTU ithi doubling party politics. Ngenxa yaleso sizathu ke izimtha yasithatha isinqumo sokuthi ngangcono imise ubudlelwane kusakhulunyiswana kulolo dawo.
Ye, kungabe kulibandla le-MDC yini? I-ZCT iningi laphuma lapho. Libona ingani kuyini okuphazamisayo khonapho?
Singena, ngesikhathi singena ku-ZCT. Kwakungani ngaleso sikhathi ubudlelwano lobo kabuphumele egcekeni kahle phakathi kwe-ZCTU le-MDC. Babungayisibo sibilo ngabubamba selibuthi qhaka dadewethu. Kodwa-ke kuthe nxa sokusiya kuvela ngokuya kwesikhathi lapho bukhokheli sobuvezile sobala ukuthi usapota i-political party ethile, kwaba-ke yikuthi izinta siqalise ukureviewa. I-major reason yokuthi izinta ireviewe kungenxa yokuthi ngapha kuzinta singamatitshala. First and foremost, we are the employees of the government, siqhatshwe nguhulumende. Secondly, singaqhatshwe nguhulumende sinjalo nje, amatitshala bavela kumaparties atshiyeneyo.
Abanye njalo babethi inhlanganiso yezimtha kusukisela kudala yazakala ingani nje balobudlelwano lebandla lezanu PF. Liqiniso lokhu yini?
Engingakuchaza lapha yikuthi thina njengezimtha iconstitution yethu clear ithi vele thina kasivelani le political party, le politics of the country. Kodwa ke ngeke ngikwale dadewethu ukuthi phakathi kwethu njengezimtha uzamthola eMDC, uzamthola wezani PF, uzamthola wezabo. So ke ngama-individuals labo, ngama-personality ongathola phakathi kwethu. Kodwa ke njenge-institution thina njengezinta asilakho lokho, sizimele nje kasimele le-political party.